osiphatheleni bakhona basebenza ngensitha njalo imali yakwamanye amazwe emelika le eSouth Africa kayitholakali emabhanga xa uyifuna. Into eyenzakalayo ukuthi bayababopha yebo yebo osiphatheleni but awukabi notshintsho. Xa ufuna imali ukuthi uyithole ebhanga i-foreign currency kayitholakali. So ngezinye indlela uhulumende kayenzanga lutho uxoshanisa nje abantu abangalamsebenzi abangalani nomumo okhona phakathi kwelizwe ngoba bona ngani ngayisibo osiphatheleni abenza kube le problem phakathi kwelizwe ngoba imali yelizwe ingazake igcine ngumuntu osesitaladeni.
Impahla eziningi ebezingekho sezitholakala ezitolo ukuletha umahluko na kulalokhu yana kwasekukhona
ziyatholakala thandekile but uhlupho olukhona ukuthi kwezinye indawo zitholakala ngayo le imali esibiza sithi i-foreign currency. Lapha kwezinye indawo ezitholakala khona ziyabe zibiza intengo ephezulu ubaforce ukuthi uthenge enye igrocery ongayifuniyo ukuze uthole i-basic leyo oyifunayo. Sokusiba nzima njengoba usazi ukuthi kuleli lizwe sisebenzisa i-multi-currency ukuthi ngabonakala ngibhadala isikwelede sami nge-US mbe ngifuna kumbe ubhuru wami efuna ukuyawoda e-South Africa sokumele ngiboshwe ukuthi ngosiphatheleni ngabonakala utshintsha imali kumbe ukubhadala omunye umuntu sokuthi icala osokusiba nzima ukuthi kanti manje sisasebenzisa njani i-multi-currency yethu njengoba ngabonakala ubhadala omunye umuntu ngemali yaphandle kwelizwe usuboshwe kumbe kuthiwe xa ufuna i-drink one per customer ngilabantwana abangu-4 sokumele ngithenge i-drink eyodwa ngibuyele ka-4 ukuze abantu bakwane. So ngezinye indlela sina njengezakhamizi sibona ukuthi akukabi notshintsho olukhona. Ma sikhuluma ngendaba ze-fuel uhulumende singamtshayela ihlombe ngoba indwendwe esikade sizibona sezitshintshile i-fuel sithola lanxa nje siba khona kodwa ziyabe zisiba mfitshane but kakukatshintshi ukuthi izinto ngemashopu esithi ngama-basic ngoba lokho zikhwela intengo zikhuluma kuzintengo ziyakhwela mihla ngemihla.